inkinga ngalo kodwa usuphayo khona lokho ukuthi uhlelo lolu siluzwisisi njenge mina ne victim as well lapho kwabulawa khona ubaba lo teen brother wami. So ke kule nhlupho ezinjengazona lezo labo cousins bami former supercators babulawa lo umalume khonokho ke kuyahlupha indlela eyiyo ebekwe ngayo asibuboni thina ukuthi uhamba njani besisathi ngenxa yebasahamba besizwa ukuthi kuhamba kukhulunywani bathatha nje inkulumo sesizothiwa khona sokugedwa ngale sokugedwa abantu sokugedwa abantu laphana laphana ngohlelo lukagogranti akulunganga lokhu abantu kabatshelwe njalo sibe kwazi ukuthi khona nxa kuyiwa endaweni ezinjengazona lezo induna usabhuku nezakhamizi kumele zibe khona kuleyo ndawo ube lethelevishini lama-reporters bebe khona kuthathwe ke khona lapho ke imifanekiso yonale izakhamizi zikhulume zikhululekile okwenzakalayo kusuke lapho kuyo kwezinye indawo lazo ezithiyene hhayi lokhu ukuthi khona kuzalandwa uthiwa khona lwana i-victim liyane ephilayo yelandwa sokusiyakhulunywa lokhu kwenziwe lokho nalokhu sokuphelile
hayi siyabonga baba umkandla qhubeka ubambile khonapho ngithathe umlaleli wethu wakuqala unyathi kunjani mdluli
uyaphila baba kunjani
hayi siyaphila uyizwile indaba sungenele kuhlelo
yazi ukuthi into enje laba bantu ikudlala ngabantu okokuqala nje bafanele baphela abantu ukuthi laba bantu bababulalelana ungaphonga ukuqhamuka nje sokuthiwa kuyalungisiswa sokuyagujwa amathini amadala izihliziyo zabantu zingakaxoli fanele ukuthi bahlale phansi labantu babuye baxolise batsho ukuthi bababulalelani abantu bakithi into esifuna ukuyazi okokuqala bese kwenza ukuthi uma sebechazile konke labo bantu bafanele bathonisiswe bonke abayenza lezi zinto ngoba basaphila abaningi bakhona ekwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuxola namhlanje badivayide ilizwe kabili noma kaningi ngenxa yezenzo zabo ezimbi so asivela singeke sicole ngakho khona lokhu ukuthi bese behamba bethumela abantu babo ukuthi abayegubha amathuna abantu bangcwatheka kuthi lokhana kuzwisa abantu ubuhlungu kakhulu sayibona yonke into eyenzakalayo esikufunayo ukuthi abantu bahlale phansi labantu bacolise bona omnangagwa laboshiri laba izihlizi zezalo zonke lezi ezazibulala abantu
ngamanye amazwi mdluli uthi wena indaba enkulu lapha yikuxolisa nokubotshwa kwalaba ababehamba phambili ekumbuqazwe kugrawundi
kunjalo baba kufanele ukuthi baxolise lokuthi baboshwe laba bantu ngoba into abayenzayo ibuhlungu mfowethu ngoba namandla abantu abaningi babaleka basegangeni bebaleka bona laba bantu bayesaba nokuya ekhaya labantwana abajwele idanga bonke abangazincwadi abangabaziyele ukuthi abazali babo babanjani ngoba into eyenzakala yayibuhlungu abona ukuthi uma umuntu ongumama edatshulwa isisu ngedemoclay ak kuthe uzithwele intwana e-president kubulawa abantu abadala ba-over 70 kungama-president nabantwana abancane ababe-reta amantombazana ayo labo 10-15 years kwakungama-president yini
hayi siyabonga ngokungena kuhlelo nyathi
ngiyabonga nami ngibani engikhuluma naye
okhuluma lo ntungamile
okay siyabonga nkomo
ngithatha omunye njalo umlaleli unkosi nathi ndlovu kunjani ndlovu
ngiyaphila mfowethu njani
hayi isiyaphila usixhuma ungaphi kwenda
sejohnsville lapho
aha uyizile indaba
ya ngiyizile indaba eyi yona engathi ayihambi kahle
nani
hayi vele akufanele akube njalo yena lo nguye wenza njalo nguye lo manje ongu-president manje uthumela leyo komitini eyiye egwamathambo uzoqedani kutho ukuthi sinabo abantu uyabazi bonke ukuthi bangoba abanye vela kwazakade ukuthi bangcwatha.